ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kwezitolo lamabhizimusi kwamukelwe ngabanye abathi kuzaphathisa ukuvuselela umnotho, kodwa abanye besithi kuzengezelela amathuba okumemethekisa igcikwane le-coronavirus. Uhulumende wazise ngomvulo ukuthi amabhizimusi asezavulwa ekuseni ngo-6:30 aze avalwe ntambama ngo-6:30. Phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, amabhizimusi abevulwa ngo-8 ekuseni avalwe ngo-4:30 ntambama. Ingcwethi ecubungulayo zombusazwe womnumzana Rejoice Ngwenya uthi inyathelo lihle kakhulu, kodwa umumo kawuvumeli lokhu.
Uhulumende we-ZANU-PF nguhulumende othande ukuthembisa amanga. Umthuli Ncube wayethembise amabhizinisi ukuthi bazanikezwa izimali zokunceda ukuze baphathe kahle ibhizinisi ngesikhathi se-COVID, kodwa vele imali yakhona kayizange ibuye, ngoba vele siyazi ukuthi imali yakhona akula. Ye, umbuze ukuthi baphila njani. Hatshi, amabhizinisi la ngovuke uzenzele, abanye ngabathenga imali emsikeni omnyama, abanye impahla zivela eGoli labomalayija. Ngilethemba lokuthi iziphala zemali amabhenki lawo azancede lapha lalaphaya, kodwa nje abangela izimali zangaphandle ama-free funds, hayi, ngibona ngathi mina bazabhuluka bathwele nzima. Kodwa uhulumende hatshi kabanikanga imali, wabathembisa amanga.
Usomabhizimusi njalo elilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle kakhulu.
Kakhulu thibele, umnotho welizwe uvele usukuma ngenxa yokusebenza. Nxa abantu besebenza izinto lazo ziyathuthuka. Ngakho-ke uhulumende into ayenzileyo ubona angezelele amahola okusebenza, kodwa angenze kuhle noma nje sekwazi ukuthi naye kule ndaba le e-COVID-19 esezibana sisichile singena phansi kwembheda sichatsha. Kodwa uhulumende laye ubonele ukuthi hayi mana abeleke vula mbijana mbijana. Sikethemba ubana very soon sizafika kupoint engaye ukuzavula zamtheso sibili ukuthi sibona hayi into leso siphila layo sesihamba layo sesikwazi ngesikhathi zonke umuntu kumele uhlale ugeza izandla, ngesikhathi zonke kumele ukhuphe nemaski, ngesikhathi zonke kumele usanitize izandla zakho, sihambe sisiya phambili ngoba ukuma sisima akushoze kusise ndawo. So uhulumende lithi nguhulumende wabantu okhangelayo ebhalansa phela between umkhuhlane okhona we-COVID-19 abhalansi njalo lo mkhonomi ubana kona kungama futhi abantu bagcina sebesidla luklubu ungaseseluhapa. So-ke uhulumende wenza njalo okhangelayo ebhalansi zabo, uhulumende emuhle kakhulu. Siyakubongela kona kubani ubana bakubonele kufanele ubana angezelele amahola from 8 ekuseni bathi 6:30 AM from 4:30 ntambama bathi 6:30 ntambama. So let's hope that now we see how we are. We can't even hear the project. Good day, good day. We don't feel it's coming by. We are so bored. We are not good normal. We are. We don't know what kind of things are going to happen. We are so scared. So many people. We are not feeling well. We are not feeling well.
Omunye njalo osomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ukwengezelelwa kwamahola omsebenzi akusoze kuphathise umnotho osubhacalele ngomkhaba.
Akusoze kuphathise kangaka ngoba ezinye izindawo zamabhizinesi kazikavulwa. Sikhangele ukuthi wonke ama-government departments anjengama-passport office akukavulwa, izimura kayikavulwa, i-VID yokutheswa khona izimota labantu kakukavulwa. Kungaze kungezelelwa ama-hours lawa ezilongo lezi ezinye indawo zingavulwanga akuphathisi, ngoba sikhangele laba e-transport abamabhasi, private buses, lama-combis abakavunyelwa ukuvula. So kungezelelwa kwama-hours nxa abantu abaningi kumbe amabhizinesi amaningi engakavuli kakuphathisi lutho.
Kwamanye amazwe afana lele-Melika, ukwengezelelwa kwamahola okuvulwa kubonakala njengendlela yokwehlisa ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, ngoba kusehlisa ukuminyana kwabantu ezitolo njengoba belakho ukuhamba ngasiphi isikhathi lapho okuyabe kulabantu abalutshwana abathengayo kumbe ukwenza ibhizimusi.